umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakoBulawayo, umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga, ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalise mhla ka-16 sihlangane lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, ama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo, saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi lawa ma-investors abuya zo-investa koBulawayo. Kuma-local investors, sike sahlangana lama-investors agoqela laba benza ama-water meters, for ama-prepaid meters for water. And labanye abangasiphathisa ukubana sikholekthe imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul. Bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi koBulawayo.
Umabhalane wekhansili yeLupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba. So far sesithole 3 abafuna ukuzophartner lathi ku-housing delivery, bafuna ukwenza i-low-cost housing. Sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakeni ama-street lights, public lighting. I-public lighting yakhona iyabe iyi-solar.
UNkosikazi Beauty Mhlanga ocecisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu anganitshaya, ngidobhile khonokho engikudobhile.
Umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikhona abhalangwa kahle ukuthi umuntu ungabone ukuthi ungathatha i-project yileyi izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangikhona balama-displays anhle kakhulu but ama-proposal angikhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, i-United Kingdom, i-World Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili e-South Africa, i-Malawi, le-Botswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele i-Studio 7, ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.